okukhona gande ukuthi umhlangano lo khona esilawo kathesi umhlangano lo obizwa ukuthiwa iconference ngesisekelo sombuso wethu weZANU PF isisekelo sombuso sethu seZANU PF sithi iconference leyo umhlangano esibalawo ngoba sibala ama conferences between congress so sibala ama conferences kube sokuthi every 5 years sibale congress iconference iagenda ihliyazi iagenda sihle siyethule phambilini singakaze sihlangane ngoba iagenda iyabe ivele isiyethuliwe phambilini ukuthi kuyini lalokhu 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 kuza lesihloko sendikimba yendaba siyabe sesivele sesiyethuliwe phambilini le theme yayo sibili yona iconference iyabe siyethuliwe phambilini sisebenzela kiyo itheme naleyo esiyabe sesiyethuliwe ngokunjalo iconference le ilezinto eziningi esizikhangelayo njengoba nje iparty sethula amapolicy alandelwa nguhulumende uhulumende uya-implimenta kuphela uhulumende okhona ngoweZANU PF sisi iZANU PF ibandla elibusayo lilo mlando ukulandelela izinto zonke lapho okwenziweyo lokukhangela ukuthi kusetshenzwe njani izifiso zabantu kuphela
umhlangano lo wenzakala ngesikhathi kulo daba oluhanjiswa emthethwandaba olokuthi umongameli uMnangagwa kangenanga esikhundleni ngokusemthethweni ukubona njani wena khona lokho
iZANU PF yibandla elilosisekelo sombuso uArticle 7 owesisekelo sombuso weZANU PF sicacile kakhulu ukuthi umongameli ukhethwa njani umongameli uMnangagwa wakhethwa kuhle ngesisekelo sombuso webandla leZANU PF njengoba wayesuka ukuba ekubeni esikhundleni sokuba vice president esiba ngopresident wepart esiba ngupresident and first secretary wepart ngokunjalo konke kwayenziwa kwalandelwa kuhla kulanto eyaphambukayo endleleni yokuqondisa izinto silandela isisekelo sombuso weZANU u-article 7 uyakuchaza khonokho ukuthi i-central committee eyakwenzayo amandla wathatha ngathi ilawo amandla okwenza lokho ngokunjalo ngoba endaweni ye-congress iyama i-central committee yenze umsebenzi okade uzayenziwa i-congress ngokunjalo umongameli uMnangagwa usemthethweni ngokwesisekelo sombuso weZANU PF yalo nguye upresident okhona kathesi sekelo sombuso weZANU lokwana okunye lokwana umuntu wonke ulelungelo lakhe ukuthi ozizwa nje laye efisa ukwenzani ngokusemthethweni uyakho elungelo kwenza kodwa ngiyathandabuza ukuthi indoda leyo kathi njengoba isithi yena umuntu weZANU PF okweminyaka engu-20 isekelo sombuso yepharty yakhe kasazi njani elahleka kangaka.